tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 uNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili.
Ngezikolo ngananzela bekubeka kathe simongameli ukuthi kuzavula inxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga labhalayo khonokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzeka. Kodwa ke sifike singantu asiyakusola ukuthi at what level asikathola ama-testing centers.
Amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhu esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele.
Lokhu besakhangi amadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba luvelo. Njengoba umongameli upresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba loku thunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungisiswe.
Sizaxoxa lomnumzana Khaliphani Phukeni webandla le-MDCT kanye lonkosazana Otilius Banda owayibika ejele wona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha. Esethula umbiko lonamuhla, umongameli Mnangagwa uthe amaxoko abantu afana labasezinkonzweni lemichadweni belokhu bengavunyelwa kukanti le michova layo ayisoze ibuyele emigwaqweni ngaphandle kwaleyo eyenkampani yezupho kanye lamabhasi akhona. Izikolo zizavulwa ngamahlandla achiyeneyo kuqakathekiswa ababhala imhloliso. Lokhu kwenzakala inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 selifike kumachumi amane lambili, i-42 elizweni, njalo ababulewe ileli gcikwane belokhu bebane. Umongameli Mnangagwa uxwayise abantu ukuthi beqhubeke begqoka impahla yokuvala obuso ama-masks njalo begeze lezandla. Lokhu kwenzakala idolobho lakoBulawayo lisithi abantu bazathola amanzi okwelanga elilodwa ngeviki kuphela ngenxa yokusilela kwawo lezinye ingxaki ezithile. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association oqala ngombiko kamongameli Mnangagwa.
Kunde sinazele futhi ukuthi uhulumende uyakubeka ukuthi lanxa kuzathi kuvulwe amanye ama-sectors e-economy kayisiwo wonke aphonke uvula nje. Lezikolo ngananzela ubekubeka kathe simongameli ukuthi kuzavula nxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga labhalayo awema-primary, secondary kanye laku-tertiary khonokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzela. Kodwa ke sisuke singantu asiyakusola ukuthi ungananzela at what level asikathola ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebe-testiwe sibe kwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezi ndawo abavula kizo ngabantu asebethe ba-testa. Lanxa izikolo lezi zizathi zivulwe bekuyisifiso sesothi ngathi umntwana wonke uzathi efike esikolo ateste sibili kukhanya ukuthi lanxa engena eklasini hayi kaye kuthela abanye mbe lanxa sesisuka esiya ebuyela ngekhaya kaye kuthela abanye ngoba sokungaba le ngozi yokuthi kungavulwa izikolo omunye umntwana oyedwa engabuyela olo mkhuhlane xa ungasatestwanga kuhle kube sokuthela abanye abantwana sokusasabalala izimuli zonke kugcwala iganga lonke. Nxa sikhangela inani labantu abalo mkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele size sikhangela ke kwisigaba se-Southern Africa sikhangele eZimbabwe in particular amanani aloke siye qansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokhu livalile kuvule okuthize nje ubomongamele kubekile ukuthi kuzavula ezinye inhlangothi ezithize kancane kancane kodwa kana siyakwemukela ngoba kungaphonga uvulo kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lo mkhuhlane kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu.
Siyabona ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi amanzi ehlupha edolobheni lakobulawayo njalo asezavalwa okwesikhathi eside abantu bengawatholi.
Abahlali bakobulawayo bese ngathi izakhamizi zakobulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswela kwamanzi. Kathesi sikhuluma nje i-council ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamathumi amabili lane singathi lilangeli lodwa phakathi kweviki. Kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla mbijana mbijana kungahlali isikhathi eside bengagezanga. Kodwa-ke nxa sokusuke kwabanje ozokuvela sobalayo ukuthi asekugeza-ke lezo zandla ngoba ukugeza izandla sokuyadlalisa amanzi. Amanzi lawa kumele ukuthi ungawakha ngomvulo walondoloza aze ayefika omunye umvulo. Umbungawakha ngolwesibili walondoloza ukuze kuyefika olunye olwesibili. So kube abantu begeza izandla zokufana nokuthi badlalisa amanzi. Amafitshane-ke esikutshoyo ukuthi i-city council isifake abantu engcupheni enkulu kakhulu lanxa labo kungasiwo mandla abo kodwa-ke siyakunanzela ukuthi uhlupho lwamanzi kobulawayo solufake abantu enkathazweni enkulu kakhulu ngoba kathesi ngingaphuma ngiye phandle kuba nzima ukuthi ngingaphuma kabili kathathu ngilunguza nje phandle sokumele phela ngiphenduke ngigeza izandla kodwa-ke akusenzeki khonokho. Khonokana kusuka kufaka abantu bakobulawayo phakathi kodubo olukhulu kakhulu nxa sikhangela umkhuhlane lwesilawo we-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxelaye ekobulawayo. Amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhu esesibhedlela se-Parktown eHarare lapho ayilatshwa khona ngemva kokutholakala elimele njalo esihlukuluzekile. Amalunga la ayinkokheli yabatsha kuleli bandla abalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Abathathu laba abathi bahlukuluziwe ngendlela eziningi ezigoqela ukutshaywa. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele wethule umbiko namuhla isithi amapholisa ayenqaba ukunika abathathu laba impahla zabo ezibalisa imota labo makhalekhukhwini njalo bengakhweza lolu daba emthethwandaba. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhube lomnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa.
Esikwazi ukuthi bakhanya bebelimele kakhulu njalo bephethwe ngendlela engahle ekubotshweni kwabo kumbe kuthunjeni kwabo ngalolo hlobo lokhu besakhange amadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba lobubelo njengoba umongameli uPresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungiswe njalo ibandla likhangela liyaxwayisa litshela uhulumende ukuthi kangaqhubekeli phambili senza izinto ezifana lazenezi ngoba akusoze kulethe into endlela izwe.
Yes, sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngalolu daba libone ngani amapholisa aluphatha ngemfanelo.
Sibona ngani amapholisa aphakathi kobuzimo obukhulu ngoba kulolu daba olwenziwe nguhulumende kukanti amapholisa lawo angaphansi kukahulumende kodwa amagqwetha abo laba labagqothe bandla akhangela ukuthi athola ukuthi kungaba yini engenziwa ngokushesha ukuthi labo abenze lokho babanjwe umthetho njalo babuye babanjwe nguZulu weZimbabwe ukuthi baziswe ukuthi izenzo zabo kazilihlanga njalo izenzo zabo zingaletha ubuzimo obukhulu. Abantu abenza imisebenzi emibi kanje kahle kahle kufanele bathathwe bahanjiswe emthethwandaba omkhulu waphansi owamalungelo abantu ofana le-International Criminal Court.
Edithini ngalokho ukuthi bethi amantombazana la ayazenzisa mhlawumbe bebengathunjwa.
Siyazi ukuthi phela ungakhulumi iqiniso sokuyinhlala yenza kubandla lezano PF siyazi ukuthi baqala ngokudubula abantu baqhambela amantu abantu amanga ngodaba lokuthathwa kombuso ngo-2017 sebebone ngani kuyabasiza kakhulu kodwa kuqhakathekileyo ukuthi uZulu weZimbabwe azi ukuthi akekho ngitsho lo muntu oyedwa emhlabeni jikelele okukholwayo lokho okukhulunywa ngamaqembu ezanu azama ukuthi indlefihle umphini siyabona ukuthi abamela amazwe angaphesheya amaningi baphumise imbiko besithi hayi okwenziwe ukutshaywa kwabantu abangomama ababezombusazwe kuyinto embi kakhulu njalo kaqhubekelisa isizwe kathi le-Afrika siya phambili ngakho khona oko kutshengisela ukuthi abantu abaningi kakhulu esingabathi ngama-ambassador ngesikhiwa ayaxwayisa kakhulu uhulumende weZimbabwe ukuthi akayekele ukwenza lokho njalo ukuqhamba amanga usoze kumkhiphe ebuzimeni lobazangena kubo ngendaba yokuba iqhubekela phambili senza lokho njalo kuyaxwayisiswa kakhulu ukuthi lapho bathunywayo uhulumende ukuthi benze ihlazo elifana naleli bananzelele ukuthi uhulumende wabo ngezenzo zakhe amalanga akhe angabe esemalutshwani ngalolo hlobo labo bangagcina bezithola ngenye imini bebesebuzimeni obukhulu kakhulu obokuthonisiswa abacala amabi kangaka.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela ye eseHarare. Obeyisiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Absalom Sikhosana akasekho. Umnumzana Sikhosana ubikwa itshone isibhedlela kobulawayo eseneminyaka engamachumi ayisikhombisa lani, i-71. Ezinye iziphathamandla zebandla leZanu PF zithi umnumzana Sikhosana ubethandeka njalo esebenza kuhle labanye.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Wezemaphandleni, imizi efika phose inkulungwane ezingamachumi amabili eGwanda, i-20,000, zibhekane lendlala enkulu njalo iziphathamandla zikahulumende zithi kuyadingeka ukuthi kwengezwe inani labathola ukudla okuvela kuhulumende ngoba ukuqhamuka lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kuzadala ukwanda kwalabo abadinga usizo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wokuhlolisisa ukuzimisela kwengatsha zikahulumende ekulwisaneni lalo mkhuhlane, umphathintambo wezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube ukhuthaze ugatsha lwe-social welfare ukuthi lwabele uZulu ukudla kulohlonzi kungela kubandlulula. Uncube uthi ube wavakatshela kuwa-20 eGwanda South lapho izakhamizi ebezikhala ngokuthi amabele ezowaholayo awonakele.
Besithela ukudla abakulinywayo njani amabele aboliwe so-ke besicela likukhorekthe khona lokho masinyana bebekhaba ngokubana amabele anjani awonakele. Basinikeni wonke umuntu as government asikhethi muntu ngabe uyizamu pilef ngabe i-MDC.
Ekhuluma emhlanganweni ofanayo unkosazana Sithandazile Bhebhe osebenza kugatsha le-social welfare uthi bazamile ukuthi kwengezwe ukudla okuphiwa abantu kusukela nyakenye kodwa kwehlula.
We did request for 615 for metric tons which is around 13,000 and 26,000 engathi sicela ukuthi zi-edelwe on the 9,000 lesiyifidayo so that we get to around 22,000 households. Sikhangele ukuthi i-situation that we are in especially sikhangele indaba ze-COVID-19 abantu abaningi zibecome
amazwi akhasekelwa ngumnumzana Thulani Moyo yena osebenza ofisini kaSkomichi.
Siyakwamukela ukudla kuyabuya loba nje kutshengisela ufana kabumswaleli kunganikukutshwana impuku ayisabuyi ngendlela esisuthisayo ikakhulu ama-suppliers ethu asenesikhathi engasifisi ukugeyi ngumkoko lozaphalaza.
Unkosazana Sazini Ndlovu isakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi bahlaselwe indlala embi kakhulu ngoba bengavunanga kuhle emasimini.
siphila ngokuthola amacimbi thina senelisugola amacimbi abangenelisanga hayi kunzima sikhangelele futhi lasenhleleni ezigolisayo siholisa abantu abadala social welfare hayi thina abatsha hayi kulobuzima siphila amacimbi sibe sithintanisa yethukela ngempuphu kwindlela esiphila ngayo.
Umnumzana Dennis Moyo uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana ikakhulu intengo yempuphu kulakho ukudala indlala.
Ananzela le ndaba yale corona le engenileyo emashopu ama-prizes izinto sebekhweza santandwa usela control ye-prizes. Nxa unganakana umuntu ongasebenziyo ezathenga impuphu i-10 kg nge-$250 and umuntu wakhona engela access ukuthi ahambe phandle ayedinga imali. Ebantwini special abaswelayo hayi kunzima kakhulu ukuthi enxa sesikhangele ukuthi lezi dumo sezingaba khona.
Ukansila wenyandeni umnumzana Adam Bebe uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kumise ukusungulwa kwenhlelo zokulima ngokuthelezela esigabeni sakhe.
Kusiphazamisile sibili ngoba abantu abaningi ama-project asukama izingadi kade sile zingadi ezingu-6 ezifanele ukuthelwa nge-drip irrigation kusuke kuhama.
Kusenjalo kolunye udaba osolutsheza kamizi emathiya ematshetsheni zimadolonzima imuli yakwesiphanda ekhala ezimathonsi ngemva kokubhutshelwa ngukhulu labazukulu bakhe ababili ukucatshangelwa ukuba bangabe befakelwe itshefu ekudleni. Sixoxelo khansila wematshetsheni umnumzana Stanford Kala othe bathithibele ngalezi sehlakalo.
Ukuvizi zonke kubhubhe abantwana ababili laye ubhizi zonke wasebhubha izolo kodwa ukhanselide umkhuhlane ade ke osulesikhathi ongasibaba leviki kumbe ezimbili wabaqalisa kukhanya bayaqubuka bayabulaya izisu baqubuke abantwana ababhubhileyo omunye kuthe ule 8 years omunye uku-ECD njalo kuseselo banye futhi ababili okukhanya basesibhedlela sikakubambi kuhle ngoba laba ezempilakahle besalindele ukuthi mhlawumbe bangacubungula kukhanya ukuthi kuyini sibili akukaphumi.
Abazukulu babekiwe lamhlanje kuthi ukhulu yena ukhangelela ukuthi abeke kusasa. Ababili abasesibhedlela kubekwa besesimweni esibi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngali tshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Okwakusala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mfakazi ngelela abalaleli emakhaya.
Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi amalungiselelo eCongress ahamba njani?
Amalungiselelo eCongress ahamba kahle kodwa angiyazi ukuthi kulama restrictions awe COVID-19 so leyo Congress izoyenzeka mangabe ama restrictions ezophakanyiswa kodwa ama restrictions mayengaphakanyiswanga. National Council last week ihlalile nge-Saturday yaqedisa ngesonto icelile ukuthi i-leadership ihambe court iyocela ukuthi i-implementation of judgment that 3 months period okwakhulunywa ngayo i-court ukuthi iqale ngemva kokuphakanyiswa kwama-restrictions okuzoya ukuthi inkantolo iyavuma noma kanjani kodwa angibonitele ukuthi bazothi abantu abangu-4,500 bahlangane kuzoba yini nge-COVID-19.
Ya manje ungasitshela kulabo abakucele elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa bakhona yini abathi bazakuye?
Bakhona abathi bazokuya kodwa nje anti yazi into zepolitiki ukuthi abanye abantu bayakhuluma enye into ebusuku emini baphinde bakhuluma okunye. Kodwa njengoba sasithilo vele ekuqaleni ukuthi thina sesikhangele laba abahlonipha umthetho laba abahlonipha umthetho le-judgment bazokuya impilo iqhubeke abanye sizoqhubeka lokho esizama ukubabonisa ukuthi kuqhakatheke kanganani ukulandela umthetho. Angiyabona ukuthi laba bathi umthetho ongalandela kodwa yibo abasebegijima futhi besiya emakhosi. The very same nkantolo abayeyisayo bayidelele kodwa yiyo asebegijima kuyo bafike bacela ukuthi hayicela lisize kanje kanje. Kodwa akunjeleke ukuthi ma ungawuhlonipha umthetho or inkantolo kuzuphinde uye kuyo futhi u-expect ukuthi laba abasestrictwa i-judgment yakho bayenze njani laba bayihloniphile i-judgment wena ma ungayihloniphi i-judgment yakhe NSTU.
Bengayenela yini ukuthi libe lo mhlangano ozaphumelela?
Umhlangano ozophumelela msakazi, nginokuyikhuluma le nto ngizoyiphinda la. Ake sithi bawu-3 nje kuphela abalalela i-judgment nalabafuna ukuyilandela. Bona aba abantu bongu-3 bayakwazi ukubamba umhlangano opheleleyo.
Kulo daba lolu olwemali emele iphiwe amabandla ezombusazo, udaba lolu luhamba njani kwakathesi ngoba sasizwe kuthiwa kungani kulokudonselana?
Yebo, angithi basuka baya enkantolo njengoba ngisho ukuthi inkantolo yathi ikhuphe umthetho othi bona ba-wrong. Baze bethi abakusebenzi bona abakulandela amankantolo ikhethwe izanu kwatheni kwathini. Kodwa basuka futhi baya kuyo yale nkantolo abathi ikhethiwe. Mayesikhupha i-judgment evumelana nabo, hhayi sebejabula ayisakhethwa. Ma thina siwina kuthiwa thina sinodwa izanu. Bona ma bewina akazi kumbe bona bakhuluma into eyiyo abayenzayo. Maybe bona ma besiye enkantolo badize i-function yezanu bancedise angazi. So babanika ukuthi provisional order. Which provisional order kumele ukuthi within 10 days ke si-challenge ke then bese kusiya ecoxwa khona le court kubona ukuthi uhamba kanjani. So sifakile ngathi application yethu ke ukuthi ngoba bebenga-interdictanga thina bebestophe i-government, i-minister of finance ne-minister of justice. So ngoba nathi siyathinteka lapho ke sesiyitshelile i-court ukuthi lathi siyacela ukuba i-part of it ngesilungu babiza bethi i-joiner. So sithe ngathi sifuna ukuba i-part of that proceeding.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga msakazi, abalaleli emakhaya. Ngiyabonga msakazi.
Hayi, lathi sibonge. Lo ke bekungumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT, unkosazana Thokozani Khuphe, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane namuhla sixoxa lo nkosikazi Otilia Sibanda osanda ukuphuma ejele yekhami leChikurubi Maximum Prisons lapho ayebhike okwenyanga eziyisithupha. Usamelele ukuthi icala aletheswayo labanye bakhe abagoqela umnumzana Josephat Mzacangulube licutshungulwe kutsha umthethwandaba waphezulu. Uqala ngokusitshela ngendlela ayihlezi ngayo ekhami.
Ikhami isikhathi sangibona besilochuku ngoba lokudla elikudlayo liyabe likuphekelwa ngabantu abangobaba. Kuyabe kungela mafutha, vele le mbhida yangkhona iganyuliwe. Nokuhlala nje liyethukile ngoba kulokutshaywa thize ekami. Kwesinye isikhathi kulalokhu abakwenza kuthiwa yi-collective punishment. Lenelisa ukuthi litshaye lonke, kodwa ungathola omunye laye akwanisa ukutshaya bonabo abayibo ababe bephambanisa.
Ukudla, ukugeza, lesikhathi esiningi nje wawutshona usenzayo.
Nabe sibalwa njengabantu labangavela abangela mvumo yokuthi uphume nje phandle ubone ilanga. So bekuyikusebenzela emahofisini ngisasekhani. Amanzi kama okugeza hhayi akhona. Nxa izihlobo zakho zithe zakuphathela isepa konke hhayi uyakuyenelisa ukuthi ugeze ngesikhathi ofuna ngaso, uwatshe i-uniform yakho, kodwa wona evele engekho ama-uniform. Iphiwa ibe enye inyanga khona iyabe idabukile. Ukudla ekami iporiji liyabuya liyabe lingelathukela, kwesinye isikhathi liyabe lingamanzi manzi. Okwesitshebo vele kudliwa ispinishi nsuku zonke nje emini, ntambama ngamachansi, iphinzi zibe zikhathele manzini zaphuma.
Wasuka sokutheni eKhangi ususiya eChikurupi njalo kwakunjani khona ngale?
Ngapho ngokuphiwa 5 minutes yokupheka into zami izulu lishina. Ngathi ngiyabuza isizathu uofenja njengoba wathi akula sizathu iprocedure vele bayakwenza emajeni ukutransfer abantu. Ukusuka kwami kwakubuhlungu kakhulu. Abanye engasuka nabo babephiwa ithuba banala betsheliwe ukuthi banjani bayahamba nethuba nje lokuthi ngilungise izinto zami lokuthi ngigeze ngalincishwa lonke ithuba lesi.
Kodwa khona eChikurupi kwakunjani?
Indawo liyana elamanzi kakhulu ebantu bomama. Kuba nzima ngoba umama umuntu okumele ehlale egezi. Lanxa esefika esikhathini ukuthi angene esikhathini kuyamele ehlale ithole amanzi. Kodwa-ke ngokwesiphatho kuchiyeni langapha eKani, iChikurupi nganile isiphatho esingcono kakhulu. Njalo abasehlukanisi kangako ngokuthi wena ugwetshelweni. Iyasebenza nje kufana naye nxa kungathwali engadini njalo bebelilima ukudla kweneliza kuhle. Khona kwezinkonzo labanye nje ababuya besiza ukuthi nxa usezinsukwini ungelakho ukusenelisa ukuthi ungaye ekliniki nsuku zonke uphiwa amaphedi amabili. Lesepa nxa ithe yabuya liyabizwa liqunyelwe nje lonke ngokulinganayo.
Kwakunjani ukuhlala labanye ababotshiweyo? Kumbe wawungesabela ukuthi mhlawumbe uvalelwe lezigelekeqe?
Ngihlala labantu ababizothwa ngama-D-class ababebizothwa balamacakhulu kakhulu. Lami bengifakwa khonapho. Ngaphiwa 7 years ngakhitshelwa 1 ngasala ngile 6. Ngahamba layo ngafika ngale Chikurupi bangikhiphela futhi ezinye i-2 kwathiwa ngikhitshelwa futhi enye i-130. Bona babe bekhangela indlela wayabe uziphatha ngayo usejeni.
Abanye elalibotshwe lonke lalibonana yini?
Ngagcina sebese-central besusiwe eChikurupi. So ukubonana vele besingenelisi ukubonana le ukuthi ngibe kwazi lapho abakhona baphilile umba baphilanga. Lakathesi vele lanxa ngihleli lokhu kungilimaza emphefumulweni ngoba icala lami alizange liphathwe ngemfanelo nangendlela elathethwa ngayo. Kwakumgceke nje ukuthi sijeziselwa izemizi singabe sihlele kwezohlangothi lezomba ngazo kuphela.
Bekunjani manje ukubuyela njalo ekhaya njengomuntu ongumama obengekho emzini wakhe? Bebephila njani?
Bekubathukuluza kakhulu ngobantwana ngahambe engabatholanga besendlini sebethethwa abanye ngokukhulu logogo bezama ukuthi umkami la engabi lemilando eminingi yokuzombona yokugijima lamagqwetha bezama ukulungisa amaphepha. Akuzange kube lula lakhonokho ukuthi ufika uthole ukuthi izihlobo zonke ziyakhala sebuhlungwini ukuthi kambe shuwa usuze waphuma ngoba le minyaka le ababeyizwile ibahlukumeza. Lokuthi nje uqala impilo usuke wasuka kwezinyanga eziyisithupha ongekho emzini wakho njengomuntu ongumama. Asonto elude.
Kodwa kathesi uzwa njani? Ungabe ulezinyalo njalo awuhlukuluzwa?
Okuhlukumezwa andihlukumezanga khona okho nje ukuthi isanethwa kakhulu lizulu okudlula amahola ayisithupha sisemoteni sisiyafika eHarare. Lokufika ngasebenza nzima engadini ngivele ngiwumuntu olemthungo eminingi khanya kwandima zithuka so yizo izinyalo engingatho kwakathesi ngilazo. Umuntu okade ehlala khona ngaleso sibhedlela njalo nje.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Otilia Sivanda osanda ukuphuma ejele leKhami leChikurupi Maximum Prison.
Ukuziphetha izanamhlanje nanzi ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili. Amalunga ebandla le-MDC abikwa abethunjiwe njalo atholakale izolo alokhu esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.